Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alingali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu ekuseni ziku 17 Mfufu 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga obeselatshwa eSouth Africa usephendukile elizweni. Idale lekhabhinethi lihlaziya udaba lokukhwela kwentengo yempahla ezitolo lokusilela kwenye.
Kambe khona sizaphila ngemali zokubolekwa sizazibhadala ngoba sesibona ukuthi ayinithatha impahla ezihlaziyo kwamanye amazwe sizozibhadala ngani njengoba betshontsha kangaka.
Ibandla le-MDC selisole inyathelo eselithethwe nguhulumende elokwalisa ukuthela amafutha ezimota ezigubhini.
Lokhu yikuhlukuluza kukaZulu esingakaze sikubone lokhu esahlala kuleli lizwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ubikwa ephendukile elizweni evela eSouth Africa lapho kade eselatshwa khona. Iphephandaba leThe Herald lithi uChiwenga ubeselatshwa amanxeba awathola ngemva kokudubuka kwegulunede enkundleni yeWhite City ngenyanga kaNtulikazi, lamanye amanxeba awathola ngesikhathi sempi yenkululeko kuminyaka engamachumi amane adluleyo. Ngempela sonto, kulomunye umama uphume kumabona kude esithi ungumzukulu kaChiwenga, esithi yena ufuna ukuthandazelwa ngumprofita Alf Lukaku ngoba uyagula okubi uChiwenga. Kule mfanekiso ephume lalolu daba etshengisa uChiwenga esehla endizamchineni ebonakala ebusweni ukuthi mpela uyagula kodwa ezihambela. Udaba lweThe Herald luthi uChiwenga uphendukele unkosikazi wakhe uMary kodwa emfanekisweni akekho umkakhe. Idale lekhabhinethi lihlangene izolo ntambama eHarare lapho elihlaziye okuhluphayo elizweni okugoqela ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo kanye lokuswelakala kwenye. Lokhu kwenzakala umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube esanda bhodabhoda emavinkilini ehlolisisa intengo yempahla wazibonela ngawakhe ukuthi inengi lempahla lithengiswa ngedola leMelika elingafinyelelwa ngabanengi. Inengi lithi kusobala ukuthi imizamo kahulumende eyokulungisa umnotho welizwe iyehlula. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo-councillor kaWard 1 koBulawayo umnumzana Mlandu Ncube we-MDC ngalolu daba.
Akusizi lokho kubhotabhota kwakhe bekuzidlalisele isikhathi ngevele ngento ayaziyo ukubana umkhono mkawumanga kuhle and yena inkinga uyayazi ukuthi kumele kwenzakalele. Kumele belethe amapholisi azavusa ama-indastry ukuze imali yakithi ibe levalu. Hatsho kwabo lokho kutshona bebhotabhota ingani baba-acting move. Babamba abantu amehlo ungabona uminister sebhode supermarket sesayina ukuthi usephelelwe imicabango lokukwenza. Into abangayenza yikubana bavele bakhangele nje abantu bekhuluma. Into eqadileyo ukuthi la abantu kabavume ukubana sebehlulekile ukwenza ezomkhonomi. Kabalethe ama-policies azabuild i-confidence kuma-industry, azabuild i-confidence kuma-investors. Konke kungalunga lokho kokuqala yikuletha ama-investors. If you bring investors, then ama-price angezake kuhlele ngoba i-cost of production iyabe isiphansi.
Ungathi mzamo yonke liyehlula
vele lokho anti uyakwazi ukuthi le mali le abayithatha bazayitshontsha bona bodwa. So vele kwehlule nje beseyazidingela imali yabo yokuthi beshayane njengabangani. Akulani lesizwe seZimbabwe. Kambe khona sizaphila ngemali zokubolekwa sizazibhadala ngoba sesibona ukuthi ayinithatha impahla ezihlaziyo kwamanye amazwe sizozibhadala ngani njengoba betshontsha kangaka.
Ibandla lakho ngabe lisembusweni beliza kwenza ngcono yini?
Ungathatha ugwalo lwethu esathi luphethe ngokhetho oluthiwa yi-smart document olukhuluma ngokulungisa ubudlelwane laba amabhizinisi labani labani. Thina I can tell ukuthi by defend abantu abadubeki ngabe sesikhatshana ngoba ibandla lethu le-MDC libanjwa labantu abathembekileyo, libanjwa labantu abakhaliphileyo abakwazala kwenza. Abantu bayadubeka sibile kunokusila, abantu bayadubeka lekuzisa ubuhlungu. Nxa uhulumende lo engasabela ngentambo phansi aphe uhulumende ongengakhetha ngabantu, singafelwa ngabantu lokufela lilizwe. Ukulibala kwemali lokuswelakala kwesiwo ngithole esibhedlela, ngoba nxa ungela mali konke kawusekho sokumbili.
Lo ke ngukhansila ka ward 1 koBulawayo umnumzana Mlandu Ncube oyibandla le MDC sixoxela ye koBulawayo. Usithandekile Mhlanga uphinde waxoxa lo mnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezwano PF ngalolu daba ukuze sizwe imbono yakhe.
Kubakhona abanye abantu abakhweza amaprize okokuhlanya nje, uthi ubona umuntu lo eze ubhanxa akanasizathu lo sokuthi ukhwezeleni. Ngiyakhumbula izimi laba abantu be-Zim Gold abe-Cooking Oil baze bamkhipha ilizwi lokuthi lokho kade i-statement lokuthi hhayi thina i-Cooking Oil yethu asithithanga iprize eyodwa ngayo nga. Pho-ke usuzuzika nomuntu yavele ozasuka athengise ithulisa i-Cooking Oil nge-$10 yena ethenga nge-less than $3 emnikazini odukisa i-Cooking Oil usefakeni phakathi osokumangalisa ukuthina i-Cooking Oil ezikhwele nge-more than 300%. Usubona ukuthi ngabanye abantu nje abathathe i-advantage nxa kunento ezinzi ezenzakalayo, umuntu sele efuna ukuhuquluza nothele kwalokumangalisayo kodwa ngabe egomelisa abanye abantu yikho ngaleta. So khona kanokubhodabha kwesi khathi kwenza abantu bethu ukuthi uminisa ubuyile lapha, mhlawumbe next thing usizathumela abantu bebe bezosibobha beze lokuya lokho, umuntu uyakwazi ukulungisa umthengo wakhe. Ngoba into eqatile yona abantu singalimazani sodwa, ungakhangela abantu phandle ngakhangela uhulumeni, ungakhangela ezepolitiki. Thina abantu bona siyamselani, ubona umuntu ezekhipha umntwana e-bedroom ayamlalise e-sitting room le esezela i-bedroom isisiba yi-storeroom sokugcwela okuthungela sokugcwelile labofulela abantu beze betshela ezindlini kwabana ngenxa nje ukuthi ngona umuntu usefuna ukuhoda izinto athenga afakela phana usephamele ona hayi sezathengisa mina nge-black market. Sikwenzelani kanti thina abantu ba why sihlukuluzana kangaka?
Kodwa iningi labo somabhizinisi lithi alifinyeleli imali yama-US dollars. Njengosomabhizinisi awuboni ukuthi labo basenkingeni?
Inkinga ingabi khona but even i-rate yangona anti iyehlile from 600 isidlalela ku-300 and something. So nxa iyehlile yona anti ukukhwezela abantu khaya ukuthi hayi isiku-600 kanti ndawo yehlisela uhambelane lokwehla kwe. So wena i-justification yakuthi ubuyalo lokufake intengo phezulu kwale isiyini?
Mhlawumbe uhulumende uyehluleka kulungisa lolu daba i-committee leyana yama-price controls.
Njengoba mina I'm a marketer by profession, yinto engayisitadayo nasiyaningiyadingeke ngithi kona hayi esikhathi yengeke imakethe idlale yodwa ichane yodwa ilungisane yodwa njengakhona kona okwenzakala kurate ye-US dollar nakhona lodwa lehlika lodwa kwangelelanga muntu akula uhulumende wangelela wathi nesesikhathi imali esezalokho but kodwa kwazilungisa kodwa nge-market force. So even kona phana i-market force izakwenza kona kwana ngoba anta bona kunama-option amaningi besikhathi singathi hayi azivuleli i-border okumthengi into zangale elisalazoma ebhotsana aba ngathengi abantu bazathengi into ezishibile ebhotsana ngale asizenzele esinomakele umuntu ozahlala nezizangezizibone. So that's the representation is ahead muntu.
Uhulumende we-ZANU-PF usehlulekile yini ukuvuselela umnotho welizwe ngoba lokho engenileyo akukabi le nguquko?
Uhulumende we-ZANU-PF kayihlekelelanga lutho. Ukuvusa ilizwe leli lokuvusa umkhonomi lowo awudingi uhulumende we-ZANU-PF umbe udinga wena lami sonke silomlando wokuthi wena iZimbabwe ngiyedwa sivuselela sonke. Ngoba ngabe uhulumende we-ZANU-PF ngabe elungisa kuhle esiyale kube nabanye abantu kube bejikela inhlabathi esithwaleni sangona pho siyadleka njani? Uhulumende we-ZANU-PF azibhekele isithwala sakhe sibe yimboza ungakufaki ichebechebe phakathi then yikho lapho enzavuma kona ukuthi hayi mhlawumbe sesihlekile. Kodwa kathesi usize nabantu abajikele emhlabathi lezi esithwaleni lezi asikabe nemboza ngoba asikadleka sikwazi ukuthi sidleka njani. Sonke silomlando even into yama-corruption uhulumende yabe ngeke nxa senza i-corruption kuyabe kuyimi lawe sivumelane ukuthi senza i-corruption sezikhona kwaka ngivumelane mina lomnikazi wegaraji angikhiphele 1,000 liters efuyeli mina ngingela mshini engiyothengisa engelani uthi ngiyothengisa ku-black market khonapho kodwa e-end of the day sokusola ubani uhulumende yethi mina yimi lomnikazi wegaraji esivumeleleyo ukuthi hayi ndoda asitshaye imali lapha nasi igebhu anti bathi njela bathi nasi igebhu nasi igebhu sembona igebhu sengifidla kodwa sokusola uhulumende hayi until and unless siyenza into eqondileyo thina abantu then sesingasisola uhulumende ngoba uhulumende ngowethu be ngomuntu wonke ye not uhulumende ka-ZANU-PF but nguhulumende womuntu wonke we-Zimbabwe whether u-MDC umbe izaphu nguhulumende wakho.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla le-ZANU-PF obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa selisole kakhulu inyathelo eselithethwe nguhulumende olokwalisa abatshayeli ukuthenga amafutha ezimota bewathela ezigubhini. Inyathelo leli liyaziswe ngumphathintambo obona ngokuhamba kwezimota umnumzana Joram Gumbo izolo. UGumbo uthi bayatholakala bethengisela abantu amafutha bewathela ezigubhini balakho ukuthathelwa amalayisensi nguhulumende. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla se-MDC uNkosazana Thabita Khumalo.
Umbuzo wokuqala esimabuza wona ukuthi kuthe kuqalisa ukusilela kwamafutha inqola zomlilo satshelwa ukuthi hayi into encane nje eliviyena liphele into zonke zabe sezilungile. Kanti lokhu kokuthi abantu sokumele bayebhalise emapholiseni kungena ngaphi bona babethe into ezaphela nje kadesi. Sisiya khona kokuthi kumele ngebhalise emapholiseni. Ngisuke mina ngiyetsholotsho ngingafikile tsholotsho sengisegangeni akulamiza akulani. So sokuvumele ngihambe emapholiseni ngiyeripota-ke ukuthi ngifuna ukuthenga amafutha ukuthi inqola yami iye ngifikise lapho efika khona. Lokhu yikuhlukuluza kukazulu esingakaze sikubone lokhu esahlala kuleli lizwe. Sikhanyela into esingazange siyenze kona yiba seluhlile ukuthi ilizwe leli balihambise. Njalo lokhu kuyakhombisa ukuthi kabuvele kabawinanga kukhethu, kabazange bake banqobe bantshontsha ukhethu. Nxa uvele ulisela abadala babathi akuqilila sigodi emhlani.
Njengamalunga edalele eParliamente Makhumalo, nxa kuthe kwethulwa umthetho onje lilawo yini amandla okuguqula?
Nilusizi ngoba kuyena liviki lalelandelayo iParliamente ivaliwe azivule kuleyana iviki. Besizamele sithole ithuba sike sibize uminista ukuthi kanti lolu daka okhuluma ngalo akusitsheli ukuthi sizalusebenza njani phansi uma sesifundisebenza. Izulu liyeza, kumele amatrakitha angene emasimini aqhathe. Azathola njani amafutha? So selisitshele ukuthi khona amatrakitha wonke agcwele iZimbabwe yonke le. Kumele antuntune esesiya ema-filling station ukuthi ayedela amafutha. Kukanti-ke anti sazele siwathengela amafutha sambe siwathela ngkhona ngale ngoba sizo zimoto ezihamba emgwaqweni. Njalo lapho lokhu sokukhombisa ukuthi umuntu sokumele enzeni ukwenzela ukuthi lapho asuka khona siyafika khona anelise ukufika namafutha aneliyo ngoba lapho uvele usuke khona aye ngekho lawo mafutha. So into kumele siyezibuza-ke ePalamente ukuthi uminista yena uthini ngakho. Njalo uthini ngokuhlukuluza uzulu kabuhlungu kangaka ngendaba yamafutha asesilela lapho atholakala khona abantu babona bengene kuseni ngabo 7 bemelela amafutha azephuma kusasa kakhona engagcwalisanga le mota le.
Imithetho enje Makhumalo libona isiba lomthelela bani emizameni yokuvuselela umnotho?
Imithetho le enje ikhombisa ukuthi ibandla likaZANU-PF livele lona libhizi lifuna ukubulala lomnotho ngoba kulanto enjalo emhlabeni ukuthi lanxa kusendlini awusoze wathi unithenga impuphu yokubhekisa itshwala ithi imbizi iqhwathisa ukuthi yavule ibhakede usicavusela ngikhona ukugijima usathenga impuphu. Angithi uhlale uthengile okunye okulisakanyana okuhlezi eceleni okwenza ukuthi lelo pheka ngani nxa seliphela usuvula lelo litshe. Nguhulumende bani sibili uthi yena usebenza ngokuthi umlilo usuvukile ngibacithe balokhu becithile abalungiselile ukuthi bafake imigoqothi umlilo lo ongaphenduki.
Lo ke ngunkosazana Thabita Khumalo isiphathamandla sebandla le-MDC ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ibandla eliphikisayo kwele South Africa ele Democratic Alliance selisungule umkhankaso wokhetho okhuthaza ukubotshwa lokubuyiselwa kwabokuza abahlala eSouth Africa ngokungekho emthethweni. Lumkhankaso usulethe ukwesaba kuzizalwane zakwamanye amazwe ezibalisa beZimbabwe ezithi lumkhankaso ulakho kubangela udlakela lwe-xenophobia. Okuningi asikuzweni kuBenedict Nhlapo eseJohannesburg.
I-Democratic Alliance ithi ibandla elibusayo le-ANC selihlulekile ukulawula ukungena lokuphuma kwabantu elizweni, ngakho lona nxa linganqoba ekhethweni oluzayo alisoke livume ube labahlala kule South Africa ngokungekho emthethweni. Leli bandla elisekelwa kakhulu ngabamhlophe abanye babo ababesekela uhulumende obandlululo lithi ukuvunyelwa kwabantu ukuhlala elizweni ngokungekho emthethweni yikho osekubangele izehlakalo ze-xenophobia njengoba abanye becabanga ukuthi yibo abaqeda imisebenzi lezinye ihlelo eziphiwa abantu mahala nguhulumende. Okhulumela leli bandla kwezokungena lokuphuma kwabantu elizweni umnumzana Jacques Julius uthi i-DA yiyo yodwa engaqeda ingxabangxoza yabangena elizweni ngokungekho emthethweni.
We will arrest, detain and deport those who repeatedly enter the country illegally.
Sizababopha, sibavalele, sibabuyisele emazweni abo bonke abaqhubeka bengena elizweni ngokungekho emthethweni. Sizakuba leqiniso ukuthi abaselizweni ngokungekho emthethweni bayakulungisa lokho, kuthi labo abangenamvumo yokulungisa sibancedise ukuphuma elizweni.
Phansi kohlelo lwayo lolu, i-DAT izaqinisa umthetho emngceleni, yengeze indawo zokungena elizweni, iqede inkohlakalo, njalo ifundise butsha iziphathamandla ezisebenza emngceleni. Isiphathamandla saleli bandla obuya njalo abe ngumeya wedolobho le-Pretoria umnumzana Solim Simang uthi lo ngumkhankaso abawenza ngemva kokuhamba endaweni eziningi besizwa izikhalazo zikaZulu.
Gauteng as a province is struggling in terms of ensuring that we are able to provide quality services to our people.
Isabelo se-Gauteng siyehluleka ukuba izizalwane zakuleli inhlelo okufuze izithule ngenxa yokuthi sekulabantu abaningi abeza lapha bevela kwezinye izabelo kanti khathesi sesilabaningi abangene elizweni ngokungekho emthethweni asebegcwele emadolobheni esabelo se-Gauteng.
Lo mkhankaso ususolwe kakhulu izizalwane zakwamanye amazwe kanye nenhlanganiso zamalungelo oluntu. Inhlanganiso yamagqwetha ezamalungelo oluntu e-Lawyers for Human Rights isixwayise ngelithi lo mkhankaso uzabangela ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Lebani Nkomazana uthi lo mkhankaso ukhombisa ukuthi i-DA libandla eliyingozi nxa linganqoba ekhethweni lomnyaka ozayo.
I-Democratic Alliance iyabonisa ukuthi ikhula ilalo ubandlululo lwama-Afrika njalo kubonisa ukuthi njengebandla elikhulayo ma kuyukuthi DA ingakhokhelela leli lizwe ingaba lenkinga yokubambanisa ama-Afrika jikelele ngoba isihle yaqala phansi lo bandlulo olukhulu kangaka.
I-DA ithi phansi kohlelo lwayo lolu nxa inqobile ekhethweni lomnyaka ozayo iza kupha ithuba lokuthi wonke oselizweni ngongekho emthethweni azobhalisa athole imvumo bese kusithi labo abangelalungelo lokuthola leyo mvumo babuyele emazweni abo. Lo bandla uhulumende ubengakaphenduli ngomkhankaso we-DA lo ngaphambilini ugcine esenza umhlangano lomeya weJohannesburg olilunga le-DA emkhuza ngenkulumo ezifana laleyi esithi ziyisisusa se-xenophobia. Melethulo 7 Johannesburg le-South Africa ngingu-Benedict Nhlapo.
Ngcwethi kwezempilakahle ziveze ukuba indaba zokwelamisa kuhle imuli kulilungelo lomuntu wonke njalo kungumthwalo kahulumende ukwenza lifezeke lelo lungelo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu ngokunye kokuvezwe zingcwethi zezempilakahle ezisebenzisana nenhlanganiso ye-United Nations Population Fund, UNFPA, emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe ewoteleni yeGolden Peacock edolobheni leMthari. Emazwini ethulwe ngobona ngenhlelo zendlela eziphathelane ngokwelamisa kuhle imuli enhlanganisweni ye-UNFPA, uDr. Raghavanshi Vimbarendra uthi kungalesi sizathoke kumele luqakathekiswe lolu hlangothi.
Nanxa selilizwe eselinabantu abanelisa ukufinyelela lezindlela zokwelamisela khatshana, basesekhona abesifazana abafisa ukuzisebenzisa lezi ndlela kodwa sebesehluleka.
UZulu okubalisa umnumzana Nkosikhona DVD uvumelana nalo mbono ethi ngoba ilondoloza impilakahle yabantu kakhulukazi abesifazane.
Kudala sisakhula sasikwazi ukuthi abazali bethu babezala bebengu-9 kwesinye isikhathi bebeyi-10 kumama oyedwa. Okwakhathesi izinto sezitshintshile. Omama sebefuna ukuthi bazame labo ukuthi bazi-empower, bangene labo baye ezikolo, basebenze bakhampanini lapha. So kubangela ukuthi i-family planning ibe nengi kakhulu sikhangelele ukuthi umama laye athole ukuthi uyakwazi ukwenza imisebenzi yakhe afisa kuyenza a-achieve la izinto afuna ukuzi-achieve kungakhathalekile ukuthi ngumama womuzi.
Ngaphandle kokulondoloza impilo kahle yowesifazane, uDibidi uthi ukwelamisela khatshana kusiza ukuthi owesifazane laye athole ithuba lokuzithuthukisa ngendlela ezehlukeneyo okuphathisa ekuthuthukiseni isizwe sonke.
Khathesi amaguma asemalutshwane ngoba abantu babhizi bayalelale lezimuli sibazifinca. Khathesi silabo cost of living laba sebekhona bangaba impangela yokuthi i-family planning isetshenziswe kakhulu. Abantu sebekhangela kakhulu indleko ezibakhona ekubeni labantwana into ezinjengazona lezo.
Lanxa kungumlando kahulumende ukulondoloza ilungelo lohlangothi lwezokwelamisa kuhle imuli, ingcwethi kwezempilakahle zithi uZulu laye ulehlandla okumele alidlale okubalisa ukudinga usizo nxa ethe wadibana lenkinga kulokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseMthare, ngingumevis Gama.
Abantu abaningi bathi bathole nzima ngokuzama ukudinga imali yokuziphilisa ngesikhathi umnotho welizwe ubhidlika. Kuthi labahlala emazweni atshiyeneyo abadabuka eZimbabwe bathi sebethole nzima ngokuthumezela izihlobo imali ekhaya, bona besebenza imisebenzi ebapha imali ephansi kakhulu. UGibbs Dube Studio 7 usethulela ingxoxo ayenze labanye kuhlelo esilethulela enkundleni yokuxhumana ebulenjini eFacebook kupheji lethu ele-VOA Ndebele. Umnumzana Proud Siwela nguye osungula lingxoxo.
Khona isimo sibi ngoba sisemazweni nathi siyazama ukuthi khonoku sihlanganise ekhala kosiwathumele. Isimo hhayi asithembisi impela, lalapho izinto ziya ngokuya ziyawoma. Irandi nalo liphela amandla ekhaya nje, siyabasithumela kwamalayisha igrocery and stuff. So isimo hhayi asithandi ukuba usihle. Siyazibuza ukuthi empeleni umumo wayesekhaya ukuthi bavota ngempela kahle yini abadala, noma kumbe balokhu beqina ngayo ibandla lelo engathi iphilisa nzima abantu.
Uzokuthiwa abantu baphila njani?
Abantu vele balokhu ukuphila nje khonoku mhlawumbe ukuthi balime bayenze nje khona lokhu. Sometimes isimo sasekhaya nokuhamba ngiyofika ekhaya, isimo sasekhaya uthola umuntu ehleli ekhaya nje isimo sakhona siba nzima mezi khonoku ukulima. Njalo uthola ukuthi nathi masibuya nempahla zilezo ezindala esiyaba sizithola mhlawumbe emalingo, nithola umuntu esebenzela ibhulugwe but ubheka ilokhu zeni ilabor yakhona akuhambisani neholo layikhona. Abantu baphila impilo ebuhlungu kakhulu, amanzi, ugesi, yonke nje into vele nje uyayibona ukuthi ayikho esimeni esihle ongaphila umuntu ngaleyo nje.
Wena-ke ubanceda ngani ke mfowethu ekhaya khona?
Mina ekhaya ukuthumela izinto like sometimes ma ngifuna like let's say ngithumele noma amabhoxi esepa abantu uthole bayenza imisebenzi thizeni, ngithumele maybe ithayilokhu i-fish oil, izinto nje basiza nje nabekhaya sincedisana kanjalo labo. Ikwenza okunye ukuthi exchange ama-duties like maybe ma emekhaya khompana mbona ukuthi behleli nalokhu ngitshintshise ngokomsebenzi nabo bathole ukuthi badle in-exchange of labor.
Hayi, siyakuzwa kakhulu-ke mfowethu, sibonge kakhulu ungadela kusasa sesiwela baba.
Hayi, siyabonga, ngeke nasuke lehle.
Ye, kube njalo mfowethu. Sesilo baba-ke uChrispin ecingweni lapha. Chrispin, kunjani?
Siyaphila baba, sibibe liyaphila, siyaphila baba.
Akusitshele nje ngamafitshane ukuthi liphuma lisiyatshona labasebenzisa emalini, njalo imali yangikhona uyihambisa njani khonale.
Hayi, hayi, lapha sisebenza nzima, sisebenza nzima, sibili ngedizili, sisebenza nzima, sibili baba, siyeza nje abanye bayakhala. Khuluma nje papa kumele singinyanga, ngenyanga ezimasi sithumele igrosa lesifika. Ngiyabuthenga i-grocery ye-700 ngbe-1000 imali ayijala yayikucharge o-500 o-400 khonapho ukuzeyifisa khona nale makhaya. Ubona isakalo kunye, hhayi vele mdala sidonsa nzima sibili. Okunzima kwabo kusingu sibili ngenyanga ngiyakhona ukasitenda sibili o-3000 2.5 ngapha la irenti sibiza phinde ikufunye kapha lokudla layo emsebenzini yokubeza bekhala abanye. Yonke into nje kumele ukuthi ukuthi ma uthenga usaka umali ayijala ufuna yakho imali ukuzeyifika khona nale makhaya emaguswini imali enkulu sibili. Ungazi ukuthenga umuntu yakho uthi alifaka uyekile eBulawayo lakho imali umuntu ezasuka emakhaya afikele ilanda eBulawayo kumele umfakele imali yokugibela ibhasi njengathi sibathi bus is $16. $16 and zima, nasa sivuwekisilweza, nasa nasa siyake sinu kuta, ya bon. Akun zima, kwa kutelis wine, tukuzi duwa, so zin chanda.
Aye, nsizu ya kwe, tuspongi lewa kuu, lunga tinilo kusasa, baba.
Ok, siya bonga, lati lewe, tumeli ndaba, siyizu tukamba, kanchanda, na wate kaba.
Aye, siya kwezen jalo, baba, Crispin. Utisponi ke, uuti, slobani, slonko sinati, ekumwani, siya mbonga kulu. Crispin wate kuluma. Ye, akuchutu wena ila ngalipuma lisha shona abantwana babe dleni umama ubaba badleni
kona kunzima yabona ukuthi lokuyimisebenzi lokumsebenzi wakhona lokho endlame engcengisa kikho ngifuna ukuthi nje ngilale ndili nje ngoba security ende imali yabona incane kakhulu
o security vele liphi imali enganani
abantwana basekhaya
ye nginethemba lokuthi sesitholeke umama uBrenda Mapri ecingweni kolapha lisebenzelana kanjani kolapha labekhaya
ilo iba nzima kakhulu eshi ngoba khathesi lakhe sikusebenzelayo ngapha kulutshwani sizama ukuthi lathi siziphilise uzeza usahleli nje uzethwa lokhu uphelile ekhaya kumba kusela amafutha umntwana akasela mphako sikhuluma nje abantwana bale two terms bengabhadali i-school fees esikolo cause uzathi ugcina imali ye-school fees kuze kuthiwa imali yokudla isiphelile sekumele ukuthi njani uthenge ukudla umntana ahambe phela esikole engadlanga sekumele uthenge igrosa eyi kubuhlungu bantu kunzima lathi ngapha esh sidonsa nzima bantu kube nga kumbe bavula nje ama-job opportunity nje like esh into njengasitholisa imali nje ukuthi lathi ama-family bethu ekhona ukusurviva ngoba lathi sidonsa nzima sakhona ukuthi sizithengele sikufunayo ngenxa yokuthi family comes first wabona
kodwa ke
ikhino into abazifunayo ngoba lathi sinjani siyakufuna thina okwethu sesikubeka emuva sesibeka bona njani phambili ngoba kunzima nxa uyathenga amafutha nge-$10 ngapha thina amafutha sithenga 23 pula imagine eyi kunzima eZimbabwe bantu sithole kunzima shuwa
pho ke wena nxa uthumeza imali vele uthumeza imali enganani ekhaya kumbe vele awusathumezi ngitsho ngitsho
ngiyathumeza ngekela ukuthumeza umntana yadlayo ngithumeza kobo 800 khonapho 800 2000 because ngibala le mali yokuthi ngiyigebhasini bacharge imali
leyo ke ingxoxo enziwe nguGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana ebulenjini eyeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Ingoma yamacaco ingoma ka LKJ sivela uhlelo lothula namhlanje kodwa singake hlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga obeselatshwa eSouth Africa usephendukile elizweni. Idale lecabinet lihlaziye udaba lokukhwela kwentengo yempahla ezitolo lokusilela kwenye. Selugqiba ke lapha uhlelo lothula lamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ntambama ngo 7:30.